baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle kuStudio 7 ngesonto mhlaka 1 kumpalakazi 2024. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kunanzwa usuku lweWorld AIDS Day, inengi labaphila legciwane leHIV eZimbabwe lithwele nzima ngenxa yendlala. Abasebenza lozulu wemaphandleni bathi imali yokwakha amadamu lemigwaqo ehlelwe nguhulumende incane kakhulu. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Bekunanzwa usuku lweWorld AIDS Day namuhla emhlabeni jikelele, inengi labaphila legciwane lengculaza eZimbabwe libikwa lithwele nzima ngenxa yendlala ebangelwe yikungani kuhle kwezulu njalo ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million. Abantu abaphila legciwane kuleli bedlula kancane isigidi 1.3 million. Futhi abaningi babo banatha amaphilisi ama-ARVs. Ingcwethi kwezempilakahle zithi umuntu onatha amaphilisi la kumele athole ukudla okufaneleyo. Sixoxelo lwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV umnumzana Dumisani Nkomo.
Si-celebrate kusenze njalo. Siyakwazi ukuthi indaba ye-AIDS leyi isenze ama-organization amaningi aba-rich, ama-individuals aba-rich. But people living with HIV and AIDS baba-poor. As we celebrate, into kumele siyifake mind ukuthi people living with HIV are still struggling. Kwezinye indawo, they are struggling to get medication, they are struggling to get food. Okubancedisa ukuthi baphile. And at the same time, indaba yesigijima ilonke iphila, ilonke iphila. Kulabantu abacabanga ukuthi lo kwakumele athole i-HIV nge-behavior yakhe. Kukanti-ke kumele sifike kustage where we embrace or we accept each other when it comes to entering zomkhuhlane lo. So ngezindlela, let's celebrate at the same time sikhumbule yikuthi abantu kabasuki laba abadlayo lonke besidla besiya phambili creating amanye ama-programs angancediyo. At the same time futhi siyabonga i-program khona lokhu okunama-injections owesamani angahlatshwa ahlala ama-days engazange ayithatha masebuzwa kuncedisa kubo kulabo abasi-full time.
Imithi lamaphilisi eZimbabwe ungathi kuyatholakala ngendlela yini?
I-government is trying. It's trying when it was some of them are NGOs. There are some genuine NGOs and there are some focus NGOs who take the opportunity, but we still need more support. Hoping with it. The countries that are providing help in Zimbabwe, I wish you think about Kubega. We don't have to come in a situation where it was saying Lama tablets. The Lama Tabati Bachiani love. So what we are saying, with the government, there is name, as then in the treatment, in a corner. But yes, I told like I was in the like I've always said, I'm not pandemic. So the problem you would many people are defaulting in my Zala. We want a situation where someone can be given a drug as money for 6 months, for 10 months. Of course, in other places, they are trying to do that.
Umnumzana Dumisani Nkomo ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV. Abakhankasela inhlelo zentuthuko emaphandleni bathi imali eqondane lokulungisa imigwaqo kanye lokwakha amadamu ehlelwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube incane kakhulu. Esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi ngolwesine uncube uphe inhlelo lezi imali engange 22.9 billion zig. Wathi njalo i 77.9 million US dollars izavela kunhlanganiso ezizimeleyo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Imali ayifakileyo buye futhi njalo ayifake ngezigi iyaveza obala ukuthi hayi uhulumende kakhangelelanga ukufeza lokhu akhuluma ngakho ngokuba ngeqiniso akula mali engange 22.9 billion yezigi elizabe livele lingasela amandla kusiyaphela uzibandlela womnyaka ozayo liyawe livele seliwile amandla ngendlela emangalisayo ukuthethe ngakho amadamu alungise imigwaqo alethe intuthuko emaphandleni ngemali engako hayi kudlalisa isikhathi njalo kuveza obala ukuthi hayi kasiyonto iqakathekisayo njengokokudlulisa ukuthi njengoba sokwaba lisiko ukuthi minyaka yonke kumele kwenziwe ibudget yinto nje ayidlulisayo ukuthi kuthiwe kwenziwe kodwa eqinisweni akuniki bantu ithemba lokuthi kulento ezenzakala.
Yiphi imigwaqo mhlawumbe lamadamu ongathi kumele kuqakathekiswe emathebeleleni?
Nxa sikhangela imigwaqo enjenge wakobulawayo siya enkayi uvele awenziwa ngalutho uzadinga inkalakatha zezigidi zemali ukhangele umgwaqo wakubotsholotsho usuka kobulawayo usiya etsholotsho udinga imali enengi ukhangele umgwaqo osuka kobulawayo usiya efolosi uvele usufuna ukulungiswa uqaliswe kutsha endaweni ezinengi uvele awusaha mbeki somele ulungiswe kutsha konke khona lokhu angiboni engakwenza nge 22.9 billion yezig ayifakileyo khayela amadamu ngapha ngemathebeleland amadamu anjengabomtshabezi afuna ukuthi akhutshwe inhlabathi ukuze agcwale kuhle onxema ngapha pipeline lezi izinto ezinengi okumele zikhangelwe.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumholi wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust. Zimbabwe. Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Yalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa nomnumzana Chris Godfrey ophathisa abahlala esitaladeni kobulawayo kanye labanye ephansi kwenhlanganiso ye-Helping the Homeless.
Into leyo siqalisa asiqalanga ngengqondo yokuthi hayi ukuba raise that we recognize or something. Saqala nje yazi nxa uyenza into ukuzikhulula nje ukuthi yazi into esegazini lakho uyenzele ukuthi uzikhulule. Nxa ubona ukuthi kona ngingakwazi ukuthi ngincedise umuntu ungayekelelana kumncedisa. So yikho nje ukuthi vele besizifusa ukuthi nxa udlula sobona ukuthi umuntu ubhizi ukudobha inyama wele phansi uthi uzu ihliziyo yakho vele ithaya sibili ukuthi hey singabe vele bengiphathe ukuthi ngincede umuntu lo. So saqala nje sithi no but singamelele ukuthi sibe lama millions even idollar nalelo esilalo singakwazi ukuthi sincede umunye umuntu incedakale ngalo. So ngokukhula ngoba saqala le 10 plates ngelanga kodwa kathesi sesingafika ku 100. So sasibona ukuthi ngokukhula lokho esesikwenzayo I think ngabe kuyinto enhle ukuthi sibe registered njalo kule ndaba yokuthi sasifuna ukuthi sibe sisebenza ngama headmaster awezikolo ngamanye ama organizations kuyabe ku right ukuthi lathi sibe registered sibe recognized.
Abantu eliza kuba lisebenza labo ngabantu abanjani njalo kulethuba na elabanye abangafuna ukuthi babambane lani baphathisane lani?
Hayi wonke umuntu thina sisebenza ngawo wonke umuntu omude omfitshane hayi wonke umuntu uyafanana wonke olesifiso sokuncedisa sokuthi efake laye isandla hayi engakhululeka ukuthi ebuye ezosijoyina engakhululeka even noma ukhathana noma semazweni ufuna ukukontributa hayi siyayamukela isifiso sethu ukuthi sibone nje abantu bencedakala people who are in need that are supposed to get their help So lapho ikwesifila asilimithi ukuthi umuntu onjani kumbe umuntu onjani. Khonapha sike sasebenza lamanye ama organization lawo vele like asila ndaba lokuthi uvela ngapi as long as ulesifiso esokunceda abantu.
Yiziphi ezinye izinto eziza kuba zisenziwa ilinhlanganiso ekuphathiseni uZulu?
Kule ndaba counseling center, counseling center is becoming agent day by day because sebanenza ukuthi kona abantu abaningi esebenza labo they're so much vulnerable and you know traumatized, some of them because of the environment that they're exposed to is very toxic and it's not healthy. So silesifiso xa singathola khona indawo esingakwazi ukuthi sibe siconducta ama counseling sessions ngoba njengamanje silomnye umntwana kade ehlala estreetini esazamncedisa wathi yena akasafuna ukuhlala khona estreetini samdingela lapho ukuhlala khona sehlala somewhere. Samnike imali esathi waqatha ibhizinesi yakhe uyasebenzela kodwa inkinga seselelayo ukuthi yena akasafuni ukubhema ugwayi. So siyaba limited sometimes ukuthi sithole nje isikhathi lethuba le chance le space yakhona ukuthi sibe simnikeza ama episodes simnikeza ama counseling yakhe ukuthi encedakale ukuthi engathiya njani ukubhema ngoba ukuthi siminvite lapho esebenzela khona sometimes the environment yangkhona iyaba busy kumbe iyaba too exposed ukuthi liyagcina lingafanisi ukuthi libe lama private conversations nje umuntu la ekwansi ukuthi ekhulume ekhululekile ekwazi ukuthi akulomnye umuntu omjajayo ekwansi ukuncedakala. So it's another thing that is within the pipe as it seven that we're actually working towards. Then kule ndaba ukuthi sebafundise imisebenzi yezandla ngoba ka these guys that cannot get jobs because of their status. Nxa umuntu yena esithi uhlala ebridgini azomuntu uthi emqhathe sometimes uyadonda ukuthi ah umuntu lo you know abanye bayabasaba abanye banjani njani umunye yathi ah ingxenye uzathonta izinto zami ebaleke. It's another issue that is critical abafuna ukuncediswa ngayo indaba naleyo. Nxa singakwazi ukusikelela ama programs ezizabafundisa ama skills bibe labo ebelolwazi ukuthi bengazisebenza njani bekwanisa ukuphila I think kuzobanceda. Then kule ndaba awareness I think kule ndaba yemkhuhlane etshiyeneyo abantu laba because they have no access ku ama TV, ama radio, ama social platforms like the internet. Some information bayasalela ngoba abala access to all those things. Kule mkhuhlane eminingi, kule zinto eziningi ezenzakalayo phandle lapha. Sometimes baya bengakwazi ukuthi kwenzakalani.
Kusigaba sabatsha namhlanje besilomnumzana Chris Godfrey owenhlanganiso ye-Helping the Homeless. Asihlanganeni nesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngisabo kancane.
Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko
wethu. Salamukela kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhla ke ngesandla njalo ukuthi nithole ubaba oyinyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya ukhona ngale ke kobulawayo. Sawamukela kuhlelo baba Ngwenya. Akusikele baba Ngwenya, sikhuluma ngodaba lolunyoka namhlanje. Ulunyoka vele kuyini?
Into yabantu bedinga ukubanala nomfazi wakhe kulimale ukukhumala isisu njengoba kuvelele okuvelelayo kusiya ngokuthi ulunyoka lwakho lwakhe oluthile lwaba yini. Bona abantu bedinga yibe bakwazini ngabedinga angithi amathonga lana nalaba beswazini labo amathonga i-southern thongas yizo ezikwaziyo ukwenzela ukuthi ngale angithi abafazi bayathathwa yinkosi eswazini kufanele kubonakala ukuthi bathiwa ngayini ukuthi abesekulaba inkosi. So olunyoka ngoluvalayo ukuthi umuntu engalali omunye umfazi
balubamba njani nxa ukuthi umuntu wangkhona ulalo bayabona ngani?
Hhayi bayakwazi bona ukuthi bakubona ngani kodwa-ke bayelaphela ukuthi ungavela mbamba. Yikho labo bedinga ngithi nxa esenjalo ekhukhumela isisu ngoba engasayithambisanga engasathambisi ukuthi uyayilunyoka khona bayakwazi ukuthi kufanele enze njani. Uyazika wena ukuyokuselapha bona ngendlela yabo.
Ye kuvame kanganani esindebeleni khonokho?
Hhayi amandebele akukho lokho. Ungabona umndebele lakho yale kulombini wabezizwe wona bengibatshoyo babesindebelena ayeka kukho lokho
ye umuntu nxa sephambanise wakwenza khonokho wasebanjwa kumbe kunjani njani kuyelapheka yini baba ngwezi
akuyelapheka ngoba yena lo muntu okwenzileyo uthile nguye kuphela ozakwelapha nakuya kubhadalisa kubhadalisa kusiya ngokuya
kodwa-ke nxa bekufaka khonokho asikuthi ngumuntu uyabe engathembi omunye wakhe kumbe vele lo siko kuyini khonokho
uyabe engamthembi kodwa kuvele okuthembeka kakukho nto uyakwazi ukuthi esindebeleni uyakwazi ukuthi hhayi lwane akazalwa ngubani wafakwa izandla ukuthi bamzalele bekuzalele ngumna wakhe bekuzalele ngumfo wabo esintini sakithi kakukho ukubona lakho kuyabe kuthengile khona-ke obedinga
ye akusitheli ukuthi wena nxa ukuthi umuntu engakucela ethi ingwenya akuzama ukuthi kulungise khonokho nxa umuntu wangikhona sebanjwe ungakwenzani kukhona indlela yangkhona
hayi ngeke ngikulamule lokho ngoba ulanyelwa ngabanikazi bakho lapho esindebeleni hhayi ubone kwazi ukuwulamulela uyabe umuntu efundiswe yibo amadonga khonale amadonga
ye siyabonga kakhulu-ke zulu kandaba besilobaba lapha namhlanje udavid mkhabenyana ngwenya inyanga enkulu uhlala khona ngale-ke kobulawayo sibonge kakhulu ngwenya ungadelelwa kusasa umuntu omdala hayi-ke simalapha namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke belilami umthembo ozithembayo ugibbs dube lalelani uhlelo oluzayo ngeviki ezayo lizabe lilo ezra jesus
fansiyabonga gibbs kuhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi usenisibanda
ngiyabingelela abalaleli kuleli viki ngiyathemba ukuba libe le viki elihle namhlanje ngifuna sikhangele ngodaba abantu abaningi ababa lamanhloni ukukhuluma ngakho kodwa kuyinto eqakathekileyo njalo eyenzakalayo ngifuna ukukhuluma ngokuya emacansini ukuthi kambe lolu daba lokuya emacansini lwadalwa ngubani siyananzelela ukuthi siyafundiswa ngakho abanye sesikhangele ebulenjini siyafundiswa ngakho nxa sikhangele kumabonakude siyafundisa ngakho nxa silalela abanye abantu bekhuluma ngakho hhayi kanti lasesikolo kwaba kusiba khona ama-subject afundisa abantu ngakhonokho nje dabalo lesikhuluma ngalo lemfundisi sizwisise okokuqala ukuba kambe mbani owakwenzayo lokhu owakudalayo njalo owakudalelayo singabala kugenesis ichapter ka-2 ivesi ka-7 ivesi ka-7 ithi yona unkulunkulu wadala umuntu wamenza waba ngumuntu ophilayo kambe unkulunkulu kutho ukuthi edala u-adamu wayemdalela ukuthi uzabe lokhu edala abanye abantu ebabumba kumbe kule ndlela kule nhloso ayefuna abantu bagcwale ngayo emhlabeni siyananzelela ukuthi waletha umuntu wesifazane kutwana unkulunkulu wamthatha-ke ku-adamu wabenza-ke baba ngobaba lomama abangabantu asebethatheni ngakho umshado wokuqala wavelela kuyena uJehova siyananzelela ukuthi izwi lwenkosi lapha lithi kuGenesis chapter 3 verse ka-24 ithi ngaleso sizathu umuntu ongubaba uzothiya ubabakhe lomamakhe abe nyamanye lomngakhe ukuba nyamanye khonaphana lomngakhe kutho ukuthi ngenye indlela babesazana kumbe besiye emacansini ukuze kube labantwana siyabona ukuthi lokhu kwadalwa ngunkulunkulu akudalwanga ngabantu ngunkulunkulu owakudalayo ele nhloso yokuba kwenzakala njani ngakho kokuqala sinanzelela ukuthi lapho unkulunkulu nguye waletha unkosikazi u-Eve kuyu-Adamu wamdala u-Eve emletha kuyu-Adamu esingathi kumbe nxa sukhangele ngamehlo akathesi singathi kwaba lo mtshato kwaba lokuthandana adamu wathi leli selili sokungamathambo amathambo ami sokuyinyama inyama yami sokulubhambo lwami esithi ngubani ngumama lo sokuzathwana ngumuntu ongumama u-Adamu lo-Eve bahamba emacansini bengabantu abaphakathi kwesivumelwano sokuthandana abazange baphunga ukwenza ngaphandle kokuthandana ngakho siyananzela ukuthi okokuqala unkulunkulu kuye ecansini wakudala kungaphakathi komtshato kakwehlukanisanga
lo mchato. Ngakho kwenzakala phakathi komchato. Ngesizathu sani? Ngesizathu sokuba okokuqala kuyaqinisa umchato. Kuyaqinisa uthando lwabantu. Into eyenzakala ebantwini abathandanayo. Akulomunye ozasala ezizwa ngani ubesetshenziswa. Kwenzelwa phakathi kothando. Obesibili siyananzelela ukuthi kwenziwa ngabantu abalesivumelwane sokuthi bahlala bonke. Angathi balobudlelwane. Akuphongubi ukuhamba nje siyemacansini zomuntu wonke. Kodwa umuntu othandana laye kuphakathi komtshato. Yindlela uNkulunkulu akudala ngayo. Abantu sebatshintsha, sebekwenza kube ngokunye. Yikho kusiba lokulimala enhlizweni, kusiba lemikhuhlane, kusiba lezinto eziningi. Ngoba sikususa ngendlela uNkulunkulu akudala ngayo. Okunye okuqakathekileyo mfuna sibekwazi ukuthi uNkulunkulu wakwenzela ukwenzela ukuthi kube yindlela yokuba labantwana. Wayekwenzela ukuthi ubaba lomama bengahlangana. Kuyakwaniseka ukuthi-ke kube lani labantwana. Ngakho-ke kazange aphunge ukwenza ukuba sokuyinto nje abantu abangahamba nje bezenzela bezilalela. Hayi, kwakusenza ukuthi indlela uNkulunkulu azaqhelisa ngazo isizwe, azaqhelisa ngazo uluntu. UNkulunkulu-ke siyananzelela ukuthi nguye-ke wadala lento. Kodwa abantu sebayixhwalisa, sebekwenza ngendlela engayisizwe. Akho isikhuthazo sethu yilesi ukuba sinanzelele ukuba lintu uNkulunkulu wayedalela ngaphakathi komtshato njengoba ethile elizwini lakhe. Njalo wayedala esenzela ukuthi abantu abathetheneyo babe lokuthandana, kuqinisa imtshato, njalo kube labantwana. Ola bantwana laba bazalwayo bezalwe phakathi kwezimuli. Kwakuyinhloso kaNkulunkulu le.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, igama likaJesu, siletha wonke umuntu olaleleyo ukuba uNkulunkulu wami uzokusiqondisa, size ukuba sinanzelele ukuba yonke into wayidalayo wayidalela ukuthi ilethe inkazimulo kuwe, ingalethi ihlazo. Ngakho siyathandaza ukuba izwi lakho esilikhulume namhlanje lilethe, Baba, ukuba sizithobe enhliziyweni, kodwa siphenduke sithole ukuxolelwa nguwe, Jehova, wena olomusa olokuxolela. Sithandazele izimuli ezikhona, abatshadileyo abalaleleyo, ukuba uzayiqinisa umtshato nalapho kuba lamaphutha khona. Wena, Baba, ngegama likaJesu uzokubasiza. Amen.
Sibonge umfundisi uSeni Spanda ngohlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo, uEzra Chisa Spanda uxoxa lo nompembe olodumo kwezenguqu uThabani Bhamala, yena osethatha umhlalaphansi ngemva kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu 25 years ephethe lumdlalo.
UBhamala utshaya impembe kokugcina ngesonto epheleleyo kumdlalo ophakathi kweHighlanders leyada eBarberville Stadium owaphela ngotshikile obhanqa 1-1. Nanguye elandisa ngembali yakhe.
14 April 1982 ngazalela eKwekwe khonapha, ngafunda eKwekwe primary, eShiyedza primary, ngaya kwa high school, ngaya eManunure, ngasesiya eKwekwe poly, ngafundela khona izinto ze-accounting lezi, but angisatractizanga, ngasesenza kwe-physical education and sport, ngenza i-degree langikhona neZimbabwe Open University. I-career le refereeing le ngiqale ngo-1999, nga-introduswa ngundoda othiwa nguLawrence Msamila Pamwe, tu-instructor wami wayethiwa nguMartin Chidu.
UThabane uthi lanxa esebeke phansi impembe, ikhona indima asafuna ukuyidlala kwezenguqu.
Mina le bhora soze sithiyane, like 17 years. Ngiqalisa ibhora leyi kurefura. Up to now, kathesi ngile 42. Siyana le bhora, hayi amboni. Ngiyafuna ngenze i-transition from i-refereeing le ngisiya kwa-administration.
Simbuze ukuthi yiphi inkundla ayijabulelayo.
IBarberville Stadium. Each time ngingaphoyintwa ngale ngiyakwazi ukuthi hayi sense BF ngale ngiya emsebenzini kuhle kuhle. Abanye iBF iyabahlupha because i-crowd leyana vele ukugcwala ukwenza abantu lokhana kuya-intimidate abanye. Kanye abane experience yabona vele ukuthi hayi lapho iyaqhuqha lapho. Even ama-players azange ngithi ngathi le any player njani ngani iyanihlupha.
Njengoba phakathi benguqu abaningi kanye labadlali, uBhamala uthi laye ukhona umdlalo angake apha awukhohlwa.
Highlanders versus Dynamos 2013, waphuma ama-red card ayi-2 uJawure from Dynamos lo JB Njabulo. I-Dynamos yawina 1-0 nge-penalty, so kusele 2 minutes ukuthi ibhola iphele. Umthulisi wawisu wagwenxa Ocean Mshuri phakathi kwe-box ngaphoyinte eboxini.
Umdlalo wenguqu eZimbabwe ubikwa kule nkohlakalo eyenzakalayo onompembe bathengwa ukuthi bancedise amanye amaqembu ukuthi anqobe. UBhamara uthi laye uyake akuzwe lokho.
Izinto vele ngizizwayo like zikhulunywa ngama-supporters, ama-refli athengwa.
But yini nangazihlangane lakho. I'm glad ukuthi nize ngafika last day vele ngingathini ngingahlangananga la.
Iningi lithi ukuthiya umsebenzi kukaThabane sokuthiye isikhenxe kumdlalo wenguqu eZimbabwe ikakhulu wonompembe. Ngimele Studio 7, iKamramu Ezra Jesus Banda.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lenkayi Messengers liphethe ingoma yalo entsha ethi Pindele Muva.
Bonani sizwe sakithi ngibingelele okukhulumayo ngunqaba uThofo ngihamba nenkayi Messengers Band okuzalwa ekhaya ngibuya khona enkayi embuma esigabeni sakoBoko.
Kuluma ngani kulingoma
besiqhuquzela kakhulukazi ukuthi sithi thina phindele emuva kuba siyasinanzelele ukuthi abantu bakithi bayasuka emakhaya elizweni bakithi bayofuna umsebenzi umuntu azagugele khona ngale kungananto anayo kungananto ayicabangayo engayazi deadline yakhe ukuthi ekhanzi uhamba mhlakabani.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Siselizweni laseSouth Africa kodwa siyizalwane zaseZimbabwe enkayi. Inamba zethu zithi +27 84 21 50 878. Balandele njalo besicela ukuthi besixhase bakwazi ukuthenga umusic wethu online ku-social media. Siyatholakala laphana ngqabuthovo wenkayi Messengers Band uyasithola ungakuyena kanjalo. Phinde futhi usifonele kuleziyana inamba uyawuthenga umculo wethu. Sisapota lathi sibala amandla ukuthi sikukhumbuze ukuthi sisebenza ukukhumbula ekhaya.
Iqembu lenkayi Messengers lisigqibela uhlelo lwethu. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungameli Nkomo Kololo Gwana kwamatukandu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.